akwenzakala ephalasayini kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kodwa abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje, ngoba wonke umuntu lelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye, singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na?
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhokeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu, kwesinye isikhathi belamandla bongu-2, okwazi ukudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele, kodwa bancedise ukuthi kumiswe ukubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana olu yenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kweIsrael laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezachiya kuqhubekela phambili impilo yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso, ngoba abantu kuma bechayiwe abayi befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So mbona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane, ngoba abafele ngabafowabo, izihlobo zabo, labantu nje makhelwane, uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe, kakhulu ukuthi sikhohlwa ngakho nje, khangele ecelene.